Okuliqiniso ukuthi akuchoyo ukuthi iqiniso okuluhlupho ukuthi beyond ukukhuluma utando kuzenze bophe ziqine uzimisele yini ukunikeza lobo bukhokheli uzimisele ukuinspire amaZimbabweans ukuthi maZimbabweans asiphakameni sifuqeni uncindezelo lolo lukhona ngoba uncindezelo lolo olukhona abantu bamnika usekelo so njengoba bamnika usekelo okudingakala ukuthi enikeze ubukhokheli
nanto ke udaba mnumzana Chirodza
uzanzela ukuthi umnumzana uChamisa ukhulume ngendaba yeCovid ukuthi isetshenziswa ukululaza umthetho ukuthi khona akusela ama-by-election kwakathesi abantu bayathotha eparliament bathotha emakhansilini uhulumende akwenze ukuthi laba abakuhlangothi lukamonzora umbeningi ukhuphe bangene ku-council umbeni kuparliament kodwa bekwenze kube nzima ukuthi umuntu oyabe emekele ibandla likamnumzana uChamisa uzananzela futhi ukuthi umnumzana uChamisa ngani ngendaba yokuhlukuluzwa kwabantu ukuthi umbusazi wangkhona vele usayiwo lo esasiwukhangele njengoba phela sinabazali abahambe empini yenkululeko khonokho ayisikho esasiwukhangele njengabantu bezimbabwe uzananzela futhi ukuthi umnumzana uChamisa ukhulumile ngokuthi okwamanje kukhanya vele uhulumende uzama ukuthi epanike ibandla le-MTC Alliance ngoba phela alisavumanga ukuthi linqotshiwe ngubaba uMnangagwa.
Mnumzana Fuzwayo, sizwile ukuthi ekhuluma lapho ubaba uChamisa abantu bathi bona useze waphuma lapho abengani utshone khona engazwakali engakhulumi kodwa nanku sebembone waze wakhuluma kungakuthembisa yini ukuthi usezaqalisa ukubopha ziqine njengoba ukhetho solule minyaka nje emlutshwane ukuthi lwenziwe
umbuso we-detectorship awusiwo ukuthi uphikiswa nje ngokuba abantu yabancenye sibusa izigebenga sibusa abantu abathatha umbuso ngodlalela so akunandlela yokuthi kwabona baza kunika umbuso so laba abantu yena ukudingelela ayisikho kukhulule ngengokwekatana ukuzuthi-activate zakhe i-activate amazwe ikulumisane naye wonke umuntu ukuthi singancedisana njani ukuze sibone ukuthi siyenza njani njengelizwe kodwa engahlala ethule isikhathi eside ukanje nzima ngoba abantu bacuna besiba be-individual sekunikeze njengendlela abamnika yena abalunikeza ngo-2018 baqakathekile ukuthi bengabonikisenza njengalo jaka odephikisisaeemsele ujaka lona utengisile ukudifya nokuresista so laye beyokukanyelelwe ukuthi engamncengi lobaba kodwa befuqane abantu laba bazamnikeza usekeli kodwa engahlala ebelokusithi god is in it unkulunkulu uncedisa abazincedisayo so kuqakathekile ukuthi esukume ekhulume labantu njengoba onkomo bakhuluma labantu bezimbabwe bonke bakubona kufanele ukuthi besukume beyefuqa ibholo laye kuqakathekile ukuthi ekhulume ilimela that eza inspire abantu besukume bezikhulume kodwa ngahlale bhale sithi god is in it bona ngazathi kuzabanzima
ye mnumzana Chirodza siyabona ukubana uphethe udaba lokuthi sokuza kumele kulungiswe indaba ezihambelana lokhetho ama-electoral reforms asisoze sibone na kufanana futhi isikhathi sesifike sokhetho kuthiwa isikhathi se-assigned
ye ngakhuluma ngama-electoral reforms ama-electoral reforms siyazi mhlophe ukuthi izek angithi izek kayikho independent kayizimelanga yodwa izek bona labano zananzelela osilayigwana amameja ku-army o-innocent ncube bonke labanabantu be-army isikhalazo se-MDC vele besingesokuthi abantu abavele besebenza ku-army lakumanye ama-security sectors abaphume lapha izethi ibe yinhlanganiso ezimele yodwa emelele ukhetho hatshi ukuthi ibe yilokhuzeni licembu elabantu abavela kuhulumende ngoba phela umuntu nxa eku-army uyabe evela ku-army uyabe esayine abayithi ilogo zenini i-oth eyokuthi yena uza kwenza bonke okwenza ukuthi inhlelo zikahulumende ziqhubekele phambili.